umkhuhlane we-coronavirus lo umkhuhlane unjengeflu, ithelelwana njengoba iflu liyazi ligcikwane elitsha. Igcikwane leli selibulele abantu abaningi kakhulu emhlabeni jikelele. Umuntu uyalizuza ngokuthi ufike waphefumula eduze komuntu olawo lomkhuhlane, kumbe wakhwehlelelwa ngumuntu eduze kwakhe. Njalo igcikwane lakhona uyalizuza ngokuthi ma ulinompole lapho uhamba ubamba ngesandla, usuzibamba umlomo kumbe amehlo, igcikwane liyangena. Yokuqala ukuthi sibone igcikwane lingena emehlweni lasemlonyeni lasemakhaleni.
Ungachasisela abantu dokotela ukuthi ukuhlala ezindlini okukhuthazwa nguhulumende lani abezempilakahle kuqakatheke kanganani?
Ukuthi uhulumende wathi abantu behlale ezindlini kuqakathekile kakhulu, ngoba umkhuhlane lo, igciwane leli lingamemetheka kuzulu liyingozi kakhulu. Kumele abantu behlale ezindlini ukwenzela ukuthi ungazi wasondelelana labantu abalegciwane leli, ngoba ma uphefumula umphefumulo womuntu olegciwane leli, igciwane liza kungena. Igciwane leli njengoba libulala abantu kangaka emazweni jikelele sesiwabo nini, yikho okuqakathekile ukuthi abantu behlale phansi bengaze basondelelana, kuvikelwa ukuthi igcikwane lingamemetheki ukuthi selibulala abantu abaningi ngesikhathi sinye.
Siyazi ukuthi akukabi lomuthi okwelapha lomkhuhlane, kodwa nxa umuntu ethe wagula wangena esibhedlela uyabe ephiwani kahle kahle, uyabe esenziwani?
Akukabi khona umuthi okwelapha igcikwane leli, yikho ke ubona abantu bengani bayaphela emhlabeni jikelele. Nxa umuntu ezuze leli igcikwane, abaningi kakhulu hayi kabaguli kangako bayazwa umphimbo nje kubakhwehlele babe leflu basile, kodwa abanye laba abamele bafakwe esibhedlela bayabe sebephefumula nzima bekhefuzela. Yikho kungezwa kuthiwa umuntu usevalelwe esibhedlela, kuyenzelwa ukuthi lapha yikho umuntu oyabe sekhefuzela kakhulu esekhipha igciwane eliningi ukuthi sengapha abantu abaningi kakhulu. Yikho kumele avalelwe esibhedlela. Uma evalelwe esibhedlela lapha uzaphiwa i-oxygen, ngoba okukhulu kakhulu yikuthi uyehluleka ukuthi aphefumule. Uphiwa-ke i-oxygen leyo ukuthi umzimba wakhe uzama uzuze i-oxygen. Bayahlatshwa njalo lama-antibiotics ukuthi kubancedise ukuthi bengangenwa ngeminye imikhuhlane engasilo gcikwane. Kuqakathekile ukuthi abantu bengaze bazozala umkhuhlane, ngoba nga usufika lapho usuthiwa sukhefuzela khona, lezi hlobo zakho zabe zingasavunyelwa ukuthi ufike khonapho. Hhayi laba-ke abakhefuzelayo ukuthi basile, hhayi abaningi bakhona bayashona. Yikho ubona-ke sesigijima kangaka ukuthi abantu bengaze bafika khonapho esiphathweni sokuthi sebegula lo mkhuhlane, ukuthi sebekhefuzela sebengena ezibhedlela, ngoba lapho siyabe sesibavalelisa abalutshwana bayabezaphuma.
Abanye bawutshaya indiva lomkhuhlane batshona behamba-hamba, abanye ngababhoda ngamatshwala emakhaya bathi yisifo semazweni. Uthini ngalokho?
Umkhuhlane lo ubulala umuntu wonke, akukho ukuthi kumbe ubulala abantu basemazweni kuphela. Okuyenza kungani abantu bemazweni yiba abafayo kathesi yikuthi emazweni kathesi kuyaqanda, yisisikhathi sokuqanda, thina ngapha isikhathi sokutshisa. Kodwa sesihamba lathi esikhathini sokuqanda, ngilesi sikhathi somqando yiso esiyingozi kakhulu. Yikho ngicela obaba laba othi khona bayahamba kakhulu bazintshantshu zokuhamba, hhayi ngibona ingani nxa into le ingangena sibili ifike emaphandleni bayithathe, abaningi bayabezalala ngophondo. Ngiyabaxwayisa kakhulu ukuthi bengazenzi abantu abaqinileyo, ngoba leli gcikwane liyabulala. Labantu abamnyama esibabonayo khona le emazweni sebephelile beqedwa umkhuhlane wonalo, awulakuthi kumbe ngumlungu kumbe ngumuntu omnyama uyabulala. Yikho bayaxwayiswa ukuthi bengahambi behamba bezula bezula, bazabe behamba bethelela abanye abantu umkhuhlane. Umkhuhlane labo sebelala phansi belala ngophondo labanye abantu.
Amamaski wona aqakatheke kanganani ekuvikeleni ukumemetheka kwalomkhuhlane?
Indaba le yokuthiwa ngamamaski ikhanya iqakathekile kakhulu, ngoba iyavikela ukuthi umuntu ma ekhwehlela, isikhwehlela sakhe kumbe umphefumulo wakhe elowo kade uphefumula uyahamba kakhulu, ukuthi ungafika obathi ngesikhiwa yi-2 meters. Yiko ma ufake imaski, uyabo uvikela ukuthi ungaziwathelela abanye abantu. Lawe ukuthi nxa ungelawo umkhuhlane, lawe ungaziwangena kuwe. Yikho kuqakathekile imaski ukuthi abantu bayizuze. Nxa bengela maski, bayenelisa ukuthi bafake ilembu, bazithandele emlonyeni lemakhaleni ukuthi bangaze baphefumule. Lokhu ke ngiyakukhuthaza sibili ukuthi hayi njengoba sesiya kathesi esikhathini somqando, abantu nxa bele maski bayigqoke, nxa bengelayo befake ilembu. Ngoba leli gcikwane litsha lifike kathesi, akula muntu olaziyo. Nxa ukuvikela kuqakathekile, ungivikela kusitsho ukuthi ufake ilembu. Lifake lelo lembu ngoba asifisi ukuthi uzuzele umkhuhlane omubi kangaka.
Umuntu nxa ethe wezwa angani umzimba kawusavumi njalo enakanela ukuthi ulayo i-coronavirus, kuyini amele akwenze?
Nxa umuntu ezwa ingani ulawo lowo mkhuhlane esekasi ukuthi ahayize umphimbo kumbe ekhwehlela asizwa ukuthi umzimba wakhe usukhudumala, sixwayisa abantu ukuthi bangaze bagada imota kumbe imchova begada amabhasi besiya ezibhedlela besiyabona odokotela labomongikazi. Hayi, lokhu asikufuni ngoba uyabe usuhamba uthelela laba abanye abantu ogade labo imota. Into okumele uyenze ukuthi ukhangele inumber zikakhansila okuthiwa i-Department of City Health, uyidingeleyo number ubusubafoni. Laba bantu bezabuya nge-ambulance yabo bezokubona emzini wakho wena, bekubone nxa kuwukuthi ugula umkhuhlane ongakhulanga kangako, bazathatha amasampulu lawa ukuthi bayetesta khona ngale babuye bazokutshela ama-result. Ma kuwukuthi uyagula, bale ambulance yabo bayakuthatha behambela esibhedlela se-Thorngrove. Kuqakathekile ukuthi ungazi wavakatshelwa ngabanye abantu kumbe ubiza abanye abantu ukuthi usugula, babuye bezokubona bezokuthandazela ngoba uzabe uzabathelela lo mkhuhlane ubikangaka. Abantu be-City Council laba yibo okumele babuye emzini wakho.
Uzulu ungamtshiyela sixwayiso bani dokotela Ngwenya?
Ye, mina bengicela ukuxwayisa uzulu jikelele ukuthi bahloniphe into ezikhulunywayo lezinto ezifakwayo ezinjengokuthi abantu bahlale ezindlini bengasaphumi. Kuqakathekile ukuhlonipha lezi zinto ngoba sifakelwa ukuthi impilo kahle yabo iphumelele iye phambili. Lo mkhuhlane akula muntu ongaphonga ukuthi abantu behlale phansi kungela sizathu. Isizathu salokhu yikuthi umkhuhlane lo uyabulala abantu, njalo ubulala abantu masinya. 2-3 days ma usuqalisa ukugula ukukhefuzela khonokho uyatshona. Uyabulala abantu abaningi. Yinto esiyesabayo kakhulu ukuthi abantu nxa bengelalwazi emakhaya langaphi ngaphi bazabe bengasoze bahloniphe lezi zinqumo okuzayenza ukuthi impilo zabo zibe mfitshane. Ngiyathemba ukuthi balalele bezwa ukuxwayisa engibatshele khona. Ngiyafisa ukuthi balalele sabe sibatshela njalo kusiya ngesikhathi ukuthi kathesi yenzani ukuthi kathesi yenzani ukuthi. Ngiyabonga kakhulu.